Lonyaka ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 elizweni, uhulumende wazise ukuba umkhosi omkhulu wokunanzwa kwe-World AIDS Day uzakwenzelwa eHarare kuphela, abanye bonke kumagumbi amane elizwe ebukele okuphuma kumabonakude lasebulenjini. Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo, unkosikazi Senatra Nyathi, ukhuthaze abasakhulayo ukuba bahlukane lokuya emicimbini yamavuzu party lapho okubikwa abasakhulayo bephatheka emikhubeni yokuganga besiya emacansini bebaningi. Unkosikazi Nyathi uchaza ukuba isilinganiso sokumemetheka kwegcikwane lengculaza ezweni sikuchumi lambili ekhulwini 12%, njalo abantu abayedlula isigidi esisodwa bakuhlelo lokutholiswa amaphilisi okwehlisa ukumemetheka kwegcikwane emzimbeni olwe-art.
Itimu yethu yalonyaka is Global Solidarity Shared Responsibility Ending AIDS by 2030. As we commemorate sisa nanzelele ilanga leli, iZimbabwe isiyehlisa prevalence yaba ku 12.8, labantu abayi 1.4 million abaphila nge-HIV. Phakathi kwabantu bona lawa abayi 1.4, sile more than a million esibafake kuma-ARVs. So siyananzelela ukuthi iZimbabwe sesenze kuhle ukuthi abantu bethu abaningi bebe kuma-ARVs. And siwe le survey yeZimbabwe Population Based Impact Assessment Zimbia 2019-2020. Le isitshengisa ukuthi iZimbabwe sesizamile ukuthi sinqobe i-HIV njalo ukuthi sithi meet our targets ka-2020 ukuthi bonke abantu abaphila ngegciwani bebekwazi isimo sabo. Laba abakwaziyo isimo sabo befakwe kuma-ARVs, laba abafakwa kuma-ARVs bebe le-viral load suppression. So siyabonga ukuthi siyazama ukuthi siyehlise inani le-HIV elizweni leZimbabwe.
Unkosikazi Nyathi uqhubeke ethi bazimisele ukuqeda igciwane lengculaza lapho kusiyafika umnyaka ka-2030.
So si njengeZimbabwe sizimisele ukuthi siqede i-HIV ngo-2030. Njalo sithi asivaleni impompi zonke ezivuzayo ezivuza i-HIV lapho sikhona, ebantwaneni, ebadaleni, ama-artist, labantu bonke nje eZimbabwe, kuze siyanelise ukuthi siqede umkhuhlane lo ngo-2030. Sithi njenge-National AIDS Council singachiyi muntu phandle, sibambane, sikhokhe abantu bonke ukuze siqede umkhuhlane lo ngo-2030. I-COVID ibuyile yasiphambanisa kakhulu, kodwa thina njenge-National AIDS Council lama-partners ethu sithi sisebenza konke i-HIV le-COVID kuze okunye kungawiseli emuva. So siyathemba ukuthi njengeZimbabwe sonke singabambana, sonke sibe responsible, omunye lomunye, sizayinqoba i-HIV njalo sizayinqoba i-COVID.
Unkosikazi Nonjabulo Mahlangu obona ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni e-Community Working Group on Health ugxwayisa abasakhulayo ngokuziphatha.
Thina njenge-Community Working Group on Health sithi i-health i-right yakho iphinde ibe i-responsibility yakho. So lokhu kuhambelana kakhulu lalokhu esikukhulumayo ukuthi njenge-community kukhona esingakwenza. Khathi esikugcwele la amavuzu party ama-youth atshona khona, and izikhathi eziningi sinanzelela ukuthi yikho kufuela ukuthi bethole imikhuhlane. So i-message esilayo namuhla sithi njengama-youth be responsible, sithi njengama-youth uzaze, sithi njengama-youth ungathatheke entweni ezenzakalayo ngoba yikho lapho othola khona imikhuhlane leyi emkhulu. And izakhamizi, abazali, i-community yonke ilomlando ukuthi khona bemake sure ukuthi bayaprotekta abantwana, bebekwazi abantu bakubo bangaphi at a particular time, bengabavumeli nje ukuphonga ukuthatheka ngezinto ezenzakalayo.
Umsekeli kamqondisi wohlangothi lwezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo, umnumzana Khulamuzinyathi, uchasisa kabanzi ngendlela abaphatha ngayo umkhankaso okwenqabela ukuthelelwana kwegciwane lengculaza lalabo asebevele bephila legciwane.
Okwakathesi singathi sokwaba le development sokule ephilisi othiwa yidolutegravir. Idolutegravir liyana iyabonakala ukuthi iyasebenza kakhulu, kuba nzima ukuthi igciwane lithole iresistance against idolutegravir. Thina lapha njengekhansili emaklinikhi yethu silamaklinikhi angu 19. Wonke amaklinikhi lawa ngo-19 ayapha i-treatment for HIV mahala kusukisela ebantwaneni kuze kuyefike ebantwini abadala. Sisebenzelana lohulumende empilo e-central lakho abantu bayathola ukuthi bengathola uncedo lwama-ARVs.
Unkosazana Thando Gwinji olwela amalungelo abatsha enhlanganisweni e-Innovation Trust uthi ilanga lanamhlanje liyisikhumbuzo ukuba isasekhona impi yokuqeda ukuthelelwana kwe-HIV ngoba lokhe bekhona abalokhe bebanjwa yileli gciwane.
Ilanga le World AIDS Day liyasikhumbuza ukuthi asikaqedi impi esiyilwa nokumemetheka kwegciwane le-HIV le-AIDS. Kungani? Ngoba siyabona ukuthi semaningi ama-cases amatsha abakhona lezi nsuku, and siyabona ukuthi le ndawo ze-SRHR elizweni lethu uku-accessa amakhondom lokunye okunjalo besokuluhlupho ngalezi nsuku. So kuqakathekile ukuthi silinanzelele ilanga leli sithi ukuxoxa ngayo.
Umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa emazwini akhe okunanza ilanga le-World AIDS Day uchaze ukuba umkhuhlane we-HIV usasekhona njalo ulokhe ubulala, ngakho-ke abantu abaqakathekise ukuzivikela kulo umkhuhlane kuthi abasehlelweni lokunatha amaphilisi okuzivikela balandele ukuwanatha njengokuqondiswa kwabo ngabezempilakahle, hathi ukuyengwa ngabathi bayelapha lomkhuhlane ngoba lokhu ungelapheki, kodwa kule mithi eyenelisa ukwehlisa isilinganiso saleli gciwane emzimbeni phansi kwehlelo lwe-ART. Ukhalaze ngokuthi ulusizi lonyaka umhlaba unanza i-World AIDS Day ngapha uhlaselwa yi-COVID-19, ngakho ilanga lalonyaka linanzwa ebulenjini ukuze kuvinjwe ukumemetheka kwe-COVID-19 yona elokhu isidla amahabula emhlabeni jikelele. Inhlanganiso ye-National AIDS Council iphakathi kokufeza uhlelo olwasungulwa ngomnyaka ka-2015 kusiya ku-2020 lwezinqumo zokulwisana lokumemetheka lokuthelelwana kwegciwane lengculaza ezweni. EleZimbabwe likhangelele ukuba kusiyafika umnyaka ka-2030 inani labantu abathelelwa igciwane lengculaza libe selehlile. Ilanga lalonyaka ele-World AIDS Day belinanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Global Solidarity Shared Responsibility Ending AIDS by 2030. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.